soko isika atisenda baku VOA Ndebele.
Njani mtwaka zomuhle olamukela emoyeni ngolwesihlanu mhlaka 5 kuNhlolanja 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni sekuseni lamhlanje
lesi sifo siyehla sibuye sikhwele siyehla sibuye sikhwele kanjalo ngakho ke kakuvezela kancane ukuthi ungabe kule cebo elisebenzileyo
kubhubhe abantu abalitshumi lasishiya kalolunye COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamakhulu amabili lasikhombisa belomkhuhlane lo
yambe noma kuthiwa bathethe isipholisa mhlamba bani engazi bophisa abantu bayelala egeli bengani bayapika bengakathonisha
ibandla leMDC Alliance selisole umthethwandaba ngokwala ukukhulula amalunga alo uNkosazana Joana Mamombe loSicilia Chimpiri ngesibambiso sebail uMongameli Cyril Ramaphosa uthi uhulumende wele India usethembise ukuqhubeka ephathisa izwekazi leAfrika ngamajekiseni ecoronavirus zonke lezindaba lezinye ziyalandela kubhubhe abantu abalitshumi lasishiya kalolunye 19 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamakhulu edlula amabili 207 belomkhuhlane lo lokho kukhuphule inani lasebebanjwe i-coronavirus kuleli laya kunkulungwane ezingamatshumi edlula amathathu 34,171. Inani lasebebhubhile lona likhwele laya kunkulungwane elamakhulu phose amathathu 1,288. Lanqabe lokhu bebanengi abatholakala belomkhuhlane lo kanye labafayo kulezinsuku amanani la asehlile nxa kuqathaniswa la kumaviki asanda kwedlula uZulu yena uyise iphika izolo ngemva kwamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awukuthi akula muntu ozabhadala ukuze ahlatshwe ijekiseni yokuvikela iCOVID-19. Umnangagwa uvelandula umbiko kamphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube yena obethe abanye bazabhadaliswa. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeCitizens COVID-19 monitor uMnumzana Efidlela Ncube.
Emhlabeni wonke jikelele abantu bahlatshwa mahala njalo into esikhuluma ngayo yinto ebulala abantu abaningi ethelelwana kalula okungafanelanga kube lomuntu ohlawuliswayo ukuba ahlatshwe. Kumele kuhlatshwe wonke umuntu olemali longelayo imali mahala. Ngakho ke kube kuhle ukuthi bakuqondise khona lokho ukuhluleka kokukhuluma akuvezileyo. Kanti ke njalo kuveza ukuhlukana kombono phakathi kwegovernment kuveza khona ukuthi vele kayihlelekanga ayiqoqekanga kayakhekanga ikhuluma isiya ngapha iye ngapha okuveza ukuthi kayiqoqekanga ngendlela engenza ukuthi bakwazi ukuthi bavikele abantu emkhuhlaneni we-COVID-19. Kuyinto efanele ikhathaza abantu kakhulu loyo ekufanele ukuthi isisolise ngokuba isho khona ukuthi abantu basengafa ngobunengi ngokuba singela government efaneleyo.
Lona uhlelo lokuhlaba abantu ulubona lubekwe kuhle yini ubona uhulumende eqhubeka kuhle lomsebenzi
vele uhulumende kala strategy la kancane esokulwa legciwane le corona ngaphandle kokuvala nje afaka amapolice lamasotsha emgwaqweni bathwala ama AK lezinye izikhali zokuvimbela abantu ukuhamba kuvala izitolo kuvala lemsebenzi kudileke economy kala kho kunyalakho okuhlelekileyo okungenza ukuthi abantu basile kulomkhuhlane kala kho futhi akuhlelileyo ngokuphathelene lokuhlatshwa kwabantu yikho phela uzwa ama minister labo president or vice president bekhuluma izinto ezingafananiyo ngabe bebehlelekile ngabe kuphume i message eyodwa ehlelekileyo okuthiwa ngesiNgisi i message discipline ukuhleleka kwalokho okukhulunywayo okombiko okukhulunywe umunye kuveze ukuthi uvela kuhulumende munye akula strategy la kancane bafunda besiya phambili trial and error bazabona ngakho ukuthi okusebenze ukuphi into eyingozi kakhulu ke lesiyibonayo
ukwehla kwenani lababulawa yilomkhuhlane labatholakala belawo kulezi nsuku singathi kutshengisa ukuthi umkhuhlane uyehla yini elizweni
awutsho la kancane ukuthi isifo lesi sesihambile sesisukile emhlabeni sikubonile phambilini ezinyangeni lezi ezidlulileyo la kumnyaka odlulileyo ukuthi lesi sifo siyehla sibuye sikhwele siyehle sibuye sikhwele kanjalo ngakho-ke kakuvezi la kancane ukuthi ungabe kule cebo elisebenzileyo ingozi sesekhona kakhulu njalo kakuthestwa abantu ngobuningi ngendlela efaneleyo sikubonile-ke emazweni wonke omhlaba ukuthi nxa kungenzakali lokho okufaneleyo abantu bangathemba into engekhoyo babone sengathi sekuhle bavula amabhizinisi bavula izikolo bavule lokhu kubuyele kuqanise njalo ngakho uhulumende kumele ahleleke akwazi ukuthi abantu baye emsebenzini izikolo zivulwe kodwa bevikelekile bonke ngendlela efaneleyo
umnumzana efidlela ncube ngowenhlanganiso ye-citizens covid-19 monitor kusenjalo umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa uthi uxoxisane lenhloko kahulumende wele India umnumzana Narendra Modi wathembisa ukuthi ilizwe lakhe lizaqhubeka lincedisa amazwe e-Africa ngamajekiseni okuvikela i-COVID-19 ele South Africa liqalise ukwamukela imijofo yalo elithenge kwele India ngomvulo. URamaphosa uthe kuzahlatshwa wonke umuntu ofunayo elizweni lakhe okugoqela abakwamanye amazwe abangelamaphepha. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum uDokotela Vusumuzi Sfanda utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ingxaki engaba khona yikuthi isizalwane zeZimbabwe ezikulelo lizwe azisoze zisukumele phezulu ukuyahlatshwa ngoba zingamthembi uhulumende.
Siyazi ukuthi kunabantu abangenawo amaphepha abangaba nenkinga ukuthi mhlawumbe bazakale kahlehle ukuthi kungobani kodwa lokho akumelanga ukuthi kube yinto engenza ukuthi abantu bangahlabi ngoba phela umuntu kufanele ukuthi uma ehamba afike azibike ukuthi ubani kungenzeka mhlawumbe bacabanga ukuthi abazokunika amagama eqiniso labo bantu kodwa akusikho kubalulekileyo kubalulekileyo ukuthi inani labantu abaphila kuzwe lase-South Africa abathi 67% yabo bonke abantu abaphila e-South Africa kubalulekile ukuthi bagonywe kumbe bahlabe ukuthi bafikele igciwane le-COVID uhulumeni akujahileyo kufuneka ukuthi aqiniseke ngakho yikuthi isibalo sabantu esihlatshiweyo sanele siningi okokuthi abantu nabangahlatshwanga bazobe bevikelekile nokuthi umkhuhlane ubhebhetheke usiya phambili ngeke kusayenzakale siyazi khona ukuthi abantu abangenamaphepha kahlehle bangesaba ukuthi bahambe bayohlatshwa kodwa asikho isizathu sokuthi besabe ngoba nakho okudingakalayo lapho kuyabe kuyukuthi umuntu anikeze nje imininingwane yakho ukuthi ubani ozalwa kephi okuwenza ukuthi nohulumeni mhlawumbe babe sethole izibalo zabantu abase-South Africa nabakhona okungekho emthethweni okungamsiza njalo ukuthi ahlele ukuthi usebenza njani njalo yiziphi inhlobo ezemisebenzi kumbe izinsiza ezidingakala ebantwini
kodwa nxa lixoxisana lezizalwane zeZimbabwe labanye abavela kwamanye amazwe bathini ngejekiseni leyi bengabe bekwamukela ukuthi bayihlatshwa yini kumbe lokho bengayithembi njalo imisakazo yakhona ngapho lamaphephandaba iyakhuthaza yini abantu ukuthi bayihlatshwe
bona abantu bayakhuthazwa imisakazo ukuthi bayohlatshwa kodwa into esiyibonisa vame etholakala kakhulu ebantwini abaningi ukuthi abantu abathembisisi kahlehle ukuhlatshwa lokho ukuthi kuzobe kuyokuhlatshwa okuqondileyo na. Kanti siyazi ukuthi abantu abaphuma emazweni angaphandle kweSouth Africa kumbanga yona iSouth Africa. Isikhathi esiningi baba nenkinga nje ukuthi bayothola usizo emtholampilo ezibhedlela. Okusho ukuthi namaso ukuthi wabazonikezwa lo mjovo, abantu abaningi abangaphumile lapha eSouth Africa bazokungathembi ngoba bake bazobona ingathi bazobulawa nje ngoba bengabuyi lapha bazonikezwa umjovo ongewona. Lokho kuliqiniso elibambeka kakhulukazi ngoba njengoba sikhuluma manje uhulumeni unemithetho ethi abantu mabezibhedlela kufuneka bafike babhatale bakhokhe bekhokhela usizo mabengephuma ngaphandle bengakhokhanga ngeke bakuthole ukuthi ngokunjalo abantu bazoba benokungabazi ukuthi pho namhlanje ukuzenza ukuthi uhulumeni lowo asihlabe lokho kugonywa yini ngoba lo uhulumeni siyazi ukuthi akasifuni kuthi ukuthi mhlawumbe bazovele basifake ijekiseni yokufa. So ngenye yezinto esiyibhekayo leyenza ukuthi abantu bathanda buze ukuthi balwamukele lolu sizwe baze bazibone ukuthi kungcono nje babhekane nayo njengeminye yonke imikhuhlane efanele ejwayelekile eyophepha kumbe eyeflu. Nokuhlaselwa okwenziwe kakhulu ebantwini ababuya ngaphandle uhulumeni kazange aphakamele phezulu ukuthi abasize abantu okwenza ukuthi nangesikhathi izizalwane zeZimbabwe kuthiwa bebenikezwa amapermit lawa ama-away dispensation iningi alizange lihambe ngoba lingamthembisisi kahle uhulumeni. Ngakho sithi kuzoba ngumqansi omkhulu kakhulu.
UDokotela Vusumuzi Spanta ngohlanganiso ye-Africa Diaspora Forum. Ibandla le-MDC Alliance selisole umthethwandaba kamantshi ngokwala ukukhulula amalunga alo amabili uNkosazana Joanna Mamombe loCecilia Chimpiri ngemali yesibambiso ibheyili izolo. Ababili laba babotshwe ngomvulo besetheswa icala lokweyisa amapholisa. Umantshi umnumzana Stanford Mambanje uthi kaboni kulesi sizathu esiqinileyo ezokuthi abakhulule ukuze icala labo lithoniswe befela ngekhaya ngoba bevele belamanye amacala aphambi komthethwandaba. UMamombe loChimpiri bazaphindela enkantolo mhlaka 18 kulinyanga. Igqwetha labo umnumzana Charles Kwaramba uthe uzaphikisa isinqumo lesi emthethwandaba waphezulu owe High Court. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Abantu bonke babambwa ngaphansi bezibuza ukuthi kambe noma kuthiwa bathethisa ipolisa yinhlamba bani engazi bophisa abantu bayelala ejeli bengani bayafika bengakathoniswa. Kanti amacala lawana okuthiwa ayafayindiswa ngamapholisa admission of guilt uma uvuma anjani. Lelo licala sibili elingaze lithathe abantu bayehlangana ejeli labantu ababulawa ngumkhuhlane we-coronavirus. Iqiniso yikuthi akulacala. Isikhulumeli samapholisa Assistant Commissioner uPaul Nyati wakhuluma icala elingasahambelani lama-charges asebazelwe ngamapholisa khathesi. Yikho ke kukwenza ukuthi abantu balahle ithemba esingathi bashele i-confidence ku-judiciary system yeZimbabwe. Angikwazi ukuthi bafuna ukuthi abantu baze bethini. Ngiyazi ukidu ngamfake ekhoneni umtshaye ngemvubu uyakhukhumala eze kuqume umphimbo. Thina asithandi dlame, silandele umthetho, njalo siyakwazi lezi nsuku ukuthi abantu abaningi bathathana lomkhuhlane ema prisons. U-advocate Maeri, Mr. Spokesperson of MDCA Alliance, bamthatha bayamfaka e-prison engalacala uphume esebulawa yi-COVID-19 lakhathi esiloku egula.
Manje lina njengebandla lithi kuthiweni?
Sesizabe lokho sikhuluma kodwa ke sokuhlala kungani imkhize zimkhelele okaJohana lomngani wakhe. Kodwa azisoze sidinwe ukusola lokuhoza ama magistrate angani asetshenziswa libandla elipusayo. Sithi kungani basebenziswa libandla elipusa, asithi ukuthi basebenziswa libandla elipusayo kodwa izenzo zabo zikhomba sokukhanya ngani balandela ukufuna ukufezwa ipolitical party ethize. Ngalokho siyaqinisana ukuthi singalahli themba ngoba uNkulunkulu ngowethu sonke. Umbuso ngamaZulu bahamahlabe ezulu. Kambe kusasa sekuzathiwa senzeni reconciliation, sisathetheleleni sikhumisana umlotha. Abantu besenza izinto eziyangisayo ngithi lamanye amapholisa abamba umlomo wangaphansi.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leHerald lithi kubhubhe ilunga leZANU-PF yedale lePhalamende uNkosikazi Lisa Singo. Iphephandaba leChronicle lona lithi amasela agqekeze angena emoteni kameya wedolobho lakoBulawayo uMnumzana Solomon Mguni. Sogu isikhathi senobalaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngithanda ukubingelela lana kustudio 7. Nami ngingomunye lapha kade ngingasafaki nje imbono lana kustudio 7 ngendlela yokuthi kade ngifake imbono yami ingadlalwa. Ngaze ngagcina sembona ukuthi hayi kungcono ngime nje ngilalele yabanye. Kodwa nazi indaba engifuna ukuyikhuluma lapha. Izici ngithanda ukubonga kakhulu kulokho okwenzakaleyo engizwa kuthiwa iBritain ifakele iziphathamandla zeZANU-PF izijeziso. Zibafakelwa nje izijeziso zifanele. Ngendlela yokuthi iZANU-PF yona ifuna ukuthi yona kube yiyo efakela abanye njengathi nje imthwakazi yonke emathepheleni midlands siyi-under izijeziso zeZANU-PF. Isikhathi eside since 1980 siyi-under izijeziso zayo iZANU-PF. Kodwa yona ma kuthe kwafakelwa nje abantu ababili abathathu bakhala kokuthi ngazani bagwazwe ngomkhonto. Ngisithi mina kusiya ngami vele bekufanele ukuthi ngabe bafakelwa bonke nje beZANU-PF bonke. Ngoba kumanje nje imigwaqo izulu linile so imigwaqo awuhambeki ungakhangela nje imigwaqo yangapha imigwaqo yangapha ukusukela kubomberengwa ngapha uhambeki kungenxa yokuthi abantu bakhona bafakelwa ama-sanctions eZANU-PF. Kuzokuthi ama-Tapeland nje yonke angisayikhulumi leyo emgwaqo. Angisayiphathi ngendlela yokuthi vele akula nto akula into e-right si-under i-development ngenxa yayo iZANU-PF ngama-sanctions onke leyo asifakela wona. So iZANU-PF ma ifuna ukuthi amazwe lawa akhiphe izijeziso zomnotho aqale bakhiphe bona izijeziso abazifake ema-Tapeland. Ngiyabonga ngokuhlala nje ngiseGwanda nguZamani Gama.
Hello msakazi omuhle msakazi weStudio 7. Hayi siyalibonga bakithi umsebenzi omuhle kangaka. Into esiyicelayo bakithi lina likhanya linabantu abangasincedisa izikhathi eziningi. Mina isincedisa izikhathi eziningi ukukhipha iqiniso. Sicela bakithi ukuthi kanti ayikho enye indlela engenzakala engenziwa ukuthi lokhu esikukhulumayo abaphathi bethu laba abebadlela ibusayo ezibhapha. Akukho yini enye indlela. indlela ukuthi ama audio la siyabe siwathumela bake bawalaleliswe labo bawezwe bezwe izikhalazo zabantu ngoba labo abantu vele bajwayele ukuthi ivid loba bebizi meeting baye befuna litshela lokho abalitshela khona mina ukuthi likhulume ngabafuna ukuthi likhulume baye befuna ukuthi bona bayalitshela lokho abalitshela khona okuyinto embi kakhulu phakathi komphakathi kanti ngake ayikho enye indlela abangayenziwa ngale studio sethu lesi esisithanda kangaka ukuthi ona la ma-audio esiwathumelayo kufike yile endlebeni zabo khuluma nomphosi enkulumane
salibonani studio 7 nani lonke balalele emakhaya siyabonga ke studio 7 ngokusazisa konke okwenzakalayo elizweni bantu bakithi sibhekane nobunzima be-COVID-19 ngizabafowethu lapho abaningi bakhuluma la abanye bethethisa amaqembu iqembu elibusayo bethethisa abantu maqondana labantu hhayi ngiyakuzwa konke lokho kodwa kule nto kumele sikhangele eqakathekileyo akuvalwanga ukuthi abantu sihlale emakhaya ngoba uhulumende dani kuvalele ukuthi isifo lesi njengoba singakatholi umuthi wokugoma sibe nganeno ekutheni sisithole so abantu siyasola ukuthi kuvalelweni kuvalelwe ukuthi singamamethekisi umkhuhlane kanti bakithi asihlaleni emakhaya yebo ngiyakwazi ukuzima yekulaba abahlala emadorobheni thina kodwa sisemakhaya ngapha vele hhayi thina siright sivuke kuseni nje sizitshayele amakhomane simasweni siyehlakula angihambahambe nje angigcwalile lamalayini so bantu bakithi asilandeleni khona kuhulumende ositshela khona sibekezeleni sizithole indlela yokuthi sithole ukugonywa sivikele nxa kuthi siyavikela bese singakhululeka kodwa kwakathesi hhayi ungagcina inhloko sibili mvulalela abantu abakukhuluma ukuthi niyahamba hhayi uzakuthaphuza and nxa usukuthaphuzile kuzabona umoya ungathi uthi uyakhangela abantu abalezifundo eziphezulu bayafa manje kuyabathatha umuntu bo mina ma ngikhangele ngokubona kwami abantu laba kuqala babevalile kodwa bona babesenza amaphathi besenza imihlangano kulapha abaphambanisa khona bakuthaphuza lapho so kwaphendulela kathina lathi futhi singalahleka senzele lento efana nayo phambili phambili sizabona singakubheka nzima okwedlula khona siyabona
salubonani salubonani ku-studio 7 igama usimayedoma nyenyeza hhayi siyabonga umsebenzi eliwenzayo madoda amagumbi amanomhlaba studio 7 umsakazi omuhle situkhulu khokobe hhayi siyabonga siyabonga madoda phambili ngomsebenzi ustudio 7 nje inkinga emoshwa ngabantu abakhuluma manga ustudio 7 isikhathi sonke uhlale ngokhuluma iqiniso fanele limkhulumise iqiniso lingamkhulumisi amanga ngoba amanga madoda kayakhe kuyabulala lokhuya xa uthanda amanga so ustudio 7 please zamani ukuthi limtshele into eziliqiniso siyabonga obaba ugift dube amadoda ethu yani phambili umsebenzi madoda labo sibani ezra sibanda khona ngale hhayi siyalibongela amadoda ngendoda le ngiyayithanda kabi le ngiyithandela ukukhuluma iqiniso iqiniso yinto enhle ebantwini indoda engazange yathanda ukukhulunyiswa amanga le ayizange ikuthande vele ukukhulunyiswa amanga ngisho lakudala lakudala ngisayazi mina isesengu-ezra laphana eqaqini lasomuntu osikobulawayo hhayi siyajabula madoda ngisekhaya manje ngisekhaya ngiselelilockdown yekhaya abantu bagidiswa ngamabhiza lapha abantu benganikwa lutho igovernment ekhaya hayi ekhaya madoda kunzima into ezenziwa igovernment ekhaya hhayi hayi hayi siyabonga studio 7 jovana umsebenzi njengomsebenzi madoda
labo bekungabalaleli be-studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ele South Sudan iseliqinise imigoqo yokuvimba i-coronavirus kulandela ukwanda kwabantu abahlaselwa yilomkhuhlane. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi imizamo yokulwisana lemvukuzane yevele i-breast cancer iphazanyiswa ngumkhuhlane we-COVID-19. Sikhangele udaba oluphathelane leMelika. Idale lePhalamende eleLower House izolo lixotshe umeli weGeorgia kumakomiti abalisa emfundo ezisebenzi leyokuhlelwa kwemali kahulumende esetheswa icala lokutshotshozela inzondano elizweni. Unkosazana Marjorie Taylor Greene ongumsekeli oqinileyo kamnumzana Donald Trump uzaqhubeka elilunga laleli dale kodwa kasoze aphatheke kunhlelo zamakomiti alo. UGreene waziwa kakhulu ngokwethula amazwi angamanga azwisa ubuhlungu afana lokuthi izehlakalo zokudutshulwa lokubulawa kwabantwana ezikolo zingamanga. Kulabebandla likaGreene lama-Republicans abalitshumi lanye abavotele ukuxotshwa kwakhe bebambene lama-Democrats. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
YCD Holocaust ayenzakalanga and abantu abadutshulwayo nge-Sandy Hook ngesikhathi e-Florida laphana i-high school akuyenzakalanga. And then wasesithi futhi i-9/11 YCT yena hayi yayiyinto eyayiphonguba stage managed izinto ezingayenzakalanga in real life. Siyabona ukuthi lapha okwaso kuyenzakala ngombusazo kaDonald Trump kwase kubuya esithi wona ngama-conspiracy theory amaningi of which kuqala ayengavunyezwa ku-mainstream media, but lapha sesibona ukuthi ama-sources of media segcwele semaningi basebebona ukuthi sebele indawo eyokukhuluma izinto ezingaqondanga eziphambanisa ama-relationships abantu. Ukuxothwa kwakhe ngama-Democrats majority lamanye ama-Republicans siyakuyamukela ngoba it shows ukuthi e-United States is a country that still landela umthetho and ababona ukuthi izinto ezingabambanisa abantu they need to get rid of.
Abebandla lakhe lama-Republicans abaningi kungani bemsekela lanxa nje ekhuluma izinto ezingaqondanga ezehlukanisa abantu?
Abantu laba bayesaba ama-voters abo ayesejwayele ukuzwa izinto lezi ezingamanga. Sabona izolo u-representative we-Washington State we-Republican owavota to impeach u-Trump. Abantu bakibo bathi yena kumele aphume ngo-2022 sebeqalisile vele ukukampaigna against him. So ama-Republican lawa akhuluma izinto ezinjalo ezisekela umama lo uGreene bayenza into leyi playing the political game not ukuthi bayavuma ngezinto azikhuluma ngazo.
Umnumzana Tim Moringayi ucubungula ezombusazwe. Sizigqibeke lembongo enkulu uDesire Moyoxide.
DMZ was the one watshela inkosi phezulu. Zonke zakhohlwayo zazimeyisile ufudu. Zaqhubeka ugagrikithi zakhuma inhlabathi zakhohlwa igama. Zazingeke zithi nje leso sithelo. Ngaleso sizathu yabhahla indlala zakucuba izinyamazana zasendle. DMZ was the one watshela inkosi phezulu. Ngenze ngingakhubeki ngikukhohlwe ngoba ngeke ngilunge mina lesizwe sakho singaka. Ndiyemdle wadlewane watshela inkosi phezulu ngesikhathi senkulu indlala emhlabeni zonke zomhlaba izinyamazana zazingeke zisidle sona sodwa isihlahlakazi sasinyozile ngezithelo kulowo mango ngaphandle kokuba zilazi igama lesihlahla. Ndiyemdle wadlewane watshela inkosi phezulu bonke abatshela igama lesithelo bakhubeka bawugagirikiti bakhohlwa nya. Ngenze mina ngingakhubeki ngikukhohlwe ngoba ngisalazi igama lakho engqondweni. Ndiyemdle wadlewane watshela inkosi phezulu abanye bangene unit akhodi bakhubeka ugagirikiti bakhohlwa igama.
Mayokusayita ngiyakwamukela kuhlelo ungachasisela abalalelo ukuthi ukhuluma ngani kahle kahle kulinkonzo.
Ngiyabonga kakhulu msakazi. Into ekhona lapha kunkonzo edidiye mdle wadlewane watshela inkosi phezulu ngikhuluma ngaso lesi sithelo esidingwa ngabantu phakathina kwendlala enkulu kakhulu ukubana sazaka ukubana igama laso isiphi leso sithelo ukuze abantu basinde. Kodwa ke ekuthunyeni kwabantu ukuze bethole lelo gama elimqoka eliyinsika empilweni zabantu bonke abathunyiweyo babuya sebekhohliwe babuya sebengabanye abantu abasuke benesibo bona. Mdle wadlewane watshela inkosi phezulu
igama lakho.
Hayi siyabonga Mboni, akuvalelithi.
Hayi ngiyabonga kakhulu balaleli ngosekelo olungaka. Into engayitsho nje ukubana kasihlaleni singabantu abathi embekileyo ikakhulu inkokheli sengathi ke singachaya udem loot we forget our responsibilities and our mandate yokubana simele uZulu ngeqiniso asekeleni ukukhugwa ngephunga njengempukane.
Siyabonga kwanele Mthwakazi, singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lasishiya kalolunye nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamakhulu amabili lasikhombisa belomkhuhlane lo. Hayike eyami impela sonto isiqalisile holivalelisayo ngontungami.